Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo LACCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ibandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimoto edinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe, ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni, ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni
madoda siyovota.
Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla le-CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo i-voters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilo daba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqwetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Into ehluphayo ongakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hathi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi kucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy nale ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khonapha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama-soft copies kuhlupha ukuthi singasifaka ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi-ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungelabucili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonokho, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukuqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilubona njani udaba lwe ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa ngakulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa obesiba phansi li kubona njani ukuhlela kwe-ZEC ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi i-ZEC izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshani nje elilodwa hatshi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abe-ZEC bavela bayala bencediswa yibo nabezanivoti
khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezu lapha nephepheni kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC imanga yodwa i-ZEC ilabo abantu esingathi abaholi bezanupiyefu abayibusayo i-ZEC kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba i-ZEC kuzakuba yinto ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapholisa lamasocha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla le-CCC lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwe ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni oyirali kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziva uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu eleZANU-PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes esinenhlelo eTshuru e-applyelwe yavunyelwa ngamaphoyisa kodwa ke kule kharali kumaye ama-constituency ngenxa yokubana ke lapho esikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikharali ke ikuhamba nje ikhuluma labantu kasonto ke engadingeka ukubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abayi-interested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanelanga ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa awufanelanga ephiwe ama-instruction ngaba amapolisa party and politicians over ukubana kuvunyelwe abanye kuyaliswa abanye. I-ZANU iyabhode ke sibabone kobulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke the campaign of the Makara that was kind of little one of my police. Finally, who apply umthetho universally, equally, and in a fair manner. Ekuba bonke kwe abantu abakhankasayo ngiyabonga.
Kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga eCCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe imvumo yokuthi libe le road show kumbe icar rally yona beliyitholile yini emapholiseni
kakhulu yekuhlangane iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe saplayela emapholiseni njabe siyabe sibheze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani and as part and parcel of our mobilization efforts abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke and as part and parcel of our program nxa kuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokho so thina silandela ke umthetho senza lokhu ke okhayelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Siziva umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni le-Studio 7 lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uvakatshele esigabeni semzilika zimpophoma kobulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho
iningi lentsha kulindawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 2013 ngcwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathembala ukhetho lwalo nyaka
abasincedi ngaludo la abalobe sithembisa amanga bethi bazasincedisa ayi akuyo
omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelisi moyo oleminyaka engamashumi amabili
arejistele ukuvota
Obuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti
nge 20 years kuma elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga so sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina sebese ukukhangelele njengama youth sebesifuna ukuthi maybe kube lo ma courses esiwayenzayo yabo kusuke le zinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba athi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni
uThobekile Juma uhlala ePopoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo
asila magetsi amanzi imigoqo yethu ifile lokungcono nje kwesesibhedlela njengoba iclinic ukuze sabe singenazimali thole sokuthwana yagula kuyafunakala ama-$10 asilawo thola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo angisebenzi ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu
unkosikazi simelwe yinkosi moyo yena uphambana nabanye ethi uyavota ngeviki ezayo
kodwa sinezikhalazo njengabomama abatsha asilamgwaqo imigwaqo ifile akulamsebenzi asila lapho esisebenza khona abaningi sebengangayekeliswa izithembiso ezingaphuthiyo asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo so thina sikwazi ukuthi sifilisa nini sinjalo sizathula nini
abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguye yedwa wesifazane oncintisa kulesi sigaba
mina ngingumuntu sifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment
umnumzana Patton Tafumanei yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba
mina nginzalo yasempophoma lemzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo amaclub lapho ekathi sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula amafactory avalile savotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezanu PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
uncintisa emele ibandla le-Citizen College for Change TCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers issue a devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Abamabandla ezombuzo zaphikisayo labenhlanganiso ezimileyo baqala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Osiyabonga Ezra Chisa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya koBulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilele enkundleni yithi lithona livuka njani basakazi hayi basakazi kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu kodwa ngokwenza dolo lo kuningi abantu bathenjiswa kusukisela ngabo 1980 lokho abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa kambe ngempela ngempela lithini ngabantu bethu abangafundiyo lithini ngabantu bethu abayekela izikolo lithi sasa labo lina kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana abazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhule eziphezulu kuphela na abantwana babo futhi yibo abazasala behlupha abantwana bethu asikunazeleleni khona lokho ngoba bethu abantwana babo ababo bayafunda bayahamba beyofunda phecheya le besuka lapho yibo futhi abazabuya bezohlukuluza abantwana bethu kambe kusukisela ngo-1980 esasitshona sigidiswa khona ngale kuthiwa kwenziwa iphungwe sitshona sihlatshe lisa sigidiswa lamanje abantu lokhe kusakhulunywa izilogane lezokuthwa pasilobani ngalesi sikhathi uyasibona impela ukuthi lizwa liye phambili la lizwe liye muva impela aliyiphambili kube sokusiba labantu abazitshaya isifuwo abanjengabo Chris Mutswanga labana ozitshaya isifuwo ngokuthi yena wayesempini uzitshaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka uzitshaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinisi hayi futhi lokhana kuyadanisa loku kodwa abantu bakithi aya sivotele ninguquko
Studio 7 zamini lemsakazweni siyakhuluma umsebenzi iyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zithusela abantu emakhaya ukuthi bevotele izano PF kanti lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele izano ziyayirigeli mina leyo ngoba ma uzathusela umuntu ukuthi engavoteli i-opposition lizamxotsha esigabeni kumbe lizomtshisela umuzi irigeli mina leyo ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi izano PF yezawe ngoba ma siya kwi-election akwazi lapho ke
khona khona indlu lecacaca. So asikubeke sithi makungawini TCC. Bonani beTCC balelungelo nalo ukuxotsha lezo zimvuna lapha ezikhona ngomuntu ezano bemxotshe khona lapha lapha khona. Ngoba awunyeke ukukhuluma uPaula ngento engakwenzeki. Kuyiwa ku election ayikafiki election. So asiphile nje abantu banwandawo. Sizabona ngemphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngobani bawinile. Kodwa izinduna lanti ezano sebekhombisa ukuthi election lesebe irigile ngoba vele masibe sithi bona bazaxotsha abantu esigabeni. Bawazi bona vele after election babe yibawinile. Aso uwina lokuyurigabani bezimbabwe. AmaZimbabwe kumele azikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith. USmith wayelo chulo njengolwezano noDr. Ngibona olwezano sokuthi bawese ngoba lo muntu kasavunyela ukwenza intando yeningi akusakhethwa umthandayo. USmith wabayekela bahamba ke election bavote. USmith wabayekela balwa la bazwathathilizwe. Ayizano ayisafuni isiWestern oSmith angazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ukuthi eZimbabwe. AmaZimbabwe nakubone lokhu sakubona.
So ukucela ukuthi abantu kungani so abantu bavote lapho njalo sesivotele ilogo yezisapho sonke sithwale iyo kwaphana imfundo vote sibebaningi ukuthi yonke indawo lakwala khansela khona okungalali kwine ngabantu kuphela kwine ngabantu kuphela esibone ukuthi kathi izana ngeke isarenti umbuso ukuthi ngeke nje isarenti babe lingazisabani lisila ngimfudle yampila indawo eziningi mpila sibone ukuthi kathi izana ngeke sibusarenti umbuso ivotele zizapho sonke sisigcwale kulokhu ezatwale impela vote ibe labantu kulezo ndawo la ezindawo engathi kala amakhansila khona ibe labantu abayidlula khonapho kungabadlali konke izane ngayala zombuso uyabonga studio 7 mpela lingifudlele
zakwaze studio 7 sanibona sihlale phezukudaba siyabazwa abantu babanifezani p f nge-propaganda abahlala siyalidinga ukuthinse sithenjiswe saze sobe sithenjiswa from 1980 ethenjiswa kuze kuze kusebenti kulinge sibona lokhu lizwe ubukhazikhazi bamabhoda akusenzela ubukhazikhazi bama-airport akusenzela imithi ubukhazikhazi bephalamende akusenzela ibenefit abona so sizwa uma bekhuluma nge-development basitshela ngama-airport basitshele ngamabhoda basitshele ngamaphalamende akuthina kusincede kholokho lokho kubenefita bona ngoba bafuna ukuthi bebehlele endaweni ezikho ezinemoya ezinama-aircon ezina-airport but thina abantu esihlala emasiza ngokulanto kusibhenefithi ngalokhu into esiyifunayo kuze lifunctione kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube nemali emabhenki kube netahola kahle abantu babo befunde kahle ezikolo zeneze into esiyifunayo ubukhazikhazi bamabhoda ubukhazikhazi bamaphalamende vele abusenzela imithi abosinto ephela isinto etafuleni lokhu kuye bazenzela bona bazabaphabaabayibabaphezefozinibavele ama-airport wasi-afford so
sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula le audio uma engafundwa bayizwe bonke abantu nabezanupiye lasephalamente ayinje. Mina ngizivuza ukuthi kanti ojobhu sikhali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesi sikhathi. Kodwa kunabantu bezanupiye esibabonayo bephomba ukukhutshwa kuthiwe kala cala. Kanti amakhothi ezimbabwe kungeneni. Kunalo owayetha umuntu lo kuthiwa ngumtori lo. Umtori lo owayegqoke i-t-shirt eyigreen lo echa umuntu kodwa uphandle kabotshwanga. Kuna lo wa rapper umntwana ona 12 years uphandle. Kathi imithetho yaseZimbabwe injani?
Sivuka njani msakazi? Sivuka njani? Sekusekuvikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona lezi dubo olukhona lezwe lizana izami ngehlule kuriga lo nyaka. Next year kusiya kubo-February kusiya April kusiya phambili baningi abantu abazaphenduka babuye elizweni bazozama impilo besekhaya la kodwa izami ingariga phumelele nge-rigging baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe kusiyahluka next year April South Africa lebutwana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphumela izweni ngenxa yokuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu ngenxa yokuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba uhlupho olukhona i-ZANU-PF i-ZANU-PF ma ingaphuma into ziyoba ngcono so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga kuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya batshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni sikhathele ngalaba abantu laba since 1980 kwasembusweni kwathi ilizwe selifike ngamandla manje akusela nto engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi bavotele utshintsho. Ngiyabonga ukukhuluma ngomathenga ngilapho kobulawa ephumule emadoda
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wami uzwe bonke abazali bethu enisizalani sekhaya ngisho laba abasapota izali lisapota kanjani izane kulalilizwe izikolo azikhanyi konke amatabo egwanda amabhuduze everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizwe nini ingane zenu ezifile emazweni kuyanicela bakithi nivote ngotshintsho and bese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bakithi siyahlupheka emazweni akukhanyi siyalicela bakithi izane iphume sesidubeke kakhulu nasemazweni siyadubeka abazali bethu badubekany ngiyamcela
nomphalo bonani basakazi balandise page amadlawa zenze ngathi akhamphumele umnani wakho ubamfane ukuthi sathini xa ngempela ngempela bezo umsebenzi wakho iyazikhande yiphi umsebenzi esela ngebhosi ilani lebhoti ibhoti nga idlulisa lokhu akuzisayo noma ngaze bebe bedlula ngaphansi kwesihlahla okusalayo kwaza into esidingayo emgqoke bani ma imali ngabe ulungisisa besitshela ukuthi ulungisisa imali alungisise ezibhedlela alungisise imigwabo yilezo zinto ezikhalwe ngabantwana basezimbabwe konke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono kanye nokusitshela ngebhoti elengani izinto vele singelani lazo omnye wakwasitshela u-Angwin Spanda wasitshela ngama-helicopter uthengwa kwama-helicopter singena lapho kuza sizange siziqhubeka nje izinto esizidingayo antizo lezo ungathi khonapho uyamtenela lokuthi nje ngabe kuthiwa batshawa nhlono bethi hhayi sesifunda lizani semalini silungu 1-2-3 silungise ezibhedlelni kwabonile ukuthi asenzanga kuhle this term lingasinika sizenza ngcono ngabe kungcono ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kule msebenzi abayenzayo kulalilukho abalwenzayo lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umlilo oqhamuke esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bephendla emlotheni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abangazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMawui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tamura Igwekwerere ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii umnumzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa ngumlilo njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu kwatsha lezakhiwo eziningi kwatsha lendawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka ezinkulungwane mdabu weHawaii. Le into edanisayo kakhulu ngoba eziningi izinto eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangele ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini ingxenye ye-United States of America. Lokho kutsho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii uhulumende we-United States uyangenela kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakaleyo elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo. Yikho ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho ke nxa singakhangela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo kusho ukuthi sikhangelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe nalapho kule mpahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezinjengasekhaya ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Gandhi okwekhaya hayi ngomumo okhona kathesi elizweni hayi akukho alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelane layo eHawaii kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawo amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi njalo abe le ndlela yokunceda lokusiza abantu ngemva sekwenza ke lokho hayi ekhaya ngomumo khona kathi hayi iqiniso sibili ukuthi khona nga kungenzakala into enkulu njengaleyo hayi kuyabe sokuyiphi hayi ochileyo ofileyo olahlekelweyo yikho lokho hayi akulanto esingekhangelela kuhulumende ukuthi engangenela akuncede ancede iloba ngubani hayi hayi akukho lokho.
Hello ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.